soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 22 kuNcwabakazi 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials nale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba namhla uzakwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili 1760 tons okuvele eChina. Umnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akula muntu ozakufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika i-$1.4 million, imali le iphiwe inhlanganiso ye-World Food Program ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane lendlala eZimbabwe bayizigidi eziyisithiyagalolunye 9 million, kukanti njalo kufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu $3.3 billion eyokubathengela ukudla. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphakamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba yingxaki yesizwe, kuyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuyanzima ukuthi benelise kumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yezwe. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla. Asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Iyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe, esebenze ndawonye lenhlanganiso ez zizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eselubhane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ngokuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithele Zimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane izigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlano, 235 million kilograms. Okwamanje selithengise igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka, nyaka nekutholakale imali edlula ibhiliyon i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. Ele eBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox wenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akwezwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intatheli zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube zethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele-Botswana.
Ele Botswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthabala umkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulele abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any case of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute uDokotela Thebeyami Matheka uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo kuzabona bekhiwa amaphepha lapho abazaphendulwa khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezikazi le-Afrika ukugoqelela eZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele i-Studio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi mpox ingaphazamisa.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kuzamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esisiyijayele.
UNdiweni uxwayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ukuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-inthanethi uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokuzisebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bekodwa izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bebe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement kanjoba sokanti ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba.
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sowenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempilakahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempilakahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Africa ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangeleleyo kulomhlangano we-19th edition of the India-Africa Business Conclave ikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kweleZimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuze sizwe ukuthi leZimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa kunokuxegaxega kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but ukuyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapha abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapha and nemali yakhona ingani yancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi lixoxe inhlangano le yokuthuthukisa amanye amazwe ngoba lalo lile mzamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and ngesipidi esebangeni eliphezulu. Ngingathi half of the country or three quarters of the country is a region based. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye abaphuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale amabhizinisi wabo. I-government ye-India inama-departments asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma-ibhizinisi lakhona lingani yibhizinisi elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole ama-loan and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other bank, abantu besazane ikakhulu.
Kodwa nxa uvela kwamanye amazwe ke?
Awuvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala ibhizinisi elizothuthuka, kuyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini eleZimbabwe elingakufunda kwele-India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
IZimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ingathi ama-taxis alana nama-taxis eSaZimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yi-means yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhambi kahle lapha e-India. Ingabe iZimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenza amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi bona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India wexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelala lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada e-Lucara Diamond Corp ivumbulile emgodini wayo owe-Karowe Mine kwele Botswana iDayimana elinesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2492 karat. Leli litshe lesibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarata zenkulungwane ezintathu 3106 karat. Idemana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucekwisa ingwane yenkosi yakwele Bilitane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe lelihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibali khulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolo.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American,
uKamala Harris, uzamisana lendubo zethu, uzamisa ukwesaba kwethu, njalo uzakwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibalukhulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Namukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe umsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owaye kubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetsha iqembu lebhola le-American football kanye lele-basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Isifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene kuCongress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela okwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi lithulelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Mavigi wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwetuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu-ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kule jongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku radio, ku Facebook na ku webpage yetu ethi www.voandebele.com.
Kulaba phikisayo labalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu namathumi ayisikhombisa abavalelwe eRiman Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba abagoqela amalunga e-Citizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF uMnumzana Chris Mthangwa usanda kutshela abaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe qhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uqoxele uMnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Chabalala edalele ephalamende ekubandla lezanu-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kule cala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje babathuma ubona zani kuyalandelwa imithetho kumbe ibandla lezanu-PF laselingenela kukhona okokwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona okukhulunywe umnumzana Chris Mthangwa kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe.
Thina njengebandla lezanu-PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli umthethwandaba le ndlela omele yenziwe ngayo. Sina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu, asilayo influence esingayenza ngakho. Njengoba uNcube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezi zisenziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu, ukuthi kona kungabi nokuhlukumezana, kungabi nokungaphathani kuhle, into yonke ihambe ilandela umthetho. Yikho khona ukuthi esikumelayo, yikho khona esikukhwabithayo, njalo yikho khona esikufisayo ukukwenza.
Ye, siyawuza kakhulu golide, kodwa babancube kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengoba labantu bakuzanu-PF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhulule phela isadikisezi sedlule.
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho uthola imithetho ilandelwa, kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona sikhulumeli sebandla elibusayo, into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe, ngokuba umuntu obotshwa ubotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthethwandaba abathuthisa kwi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. Amapholisa, i-NPA, le mthethwandaba. Angingeni mina, kangeni ukabuthuma, kakungeni bandla eliphikisayo, kakungeni bandla elibusayo, kakungeni iphalamende, akungeni iprezidenti, akungeni ikhansila, akungeni bani. Kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba. Ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa. Asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, manje bawagolide singathi lapha-ke uMnumzana Mthangwa Kachanga hika ngakona po njala li mkuzi. Ngakona kwa kulumile yungu. Ube kulume tlega sibili. Kuta lori mpela li utaba. Olu ngani ya so utaba. Loku tlega ngalo lori. Iba njali angeena sibili. Kwenye ngani. Lipaka atapenzi gini.
Njoka ngishilo mina. Into ngikuluma yo. Into painda wongu munte ba njero. Ngite mina. Iba njali za njero. Asingeni ndao. Ente zimtetu anda. Umudu sa ngakuluma nje. Ngafunu ukuluma. Ngakulumela umbeni. Kwa somisa. Noma njoku sicho utikule kujo. Onga bila usomise ngako. God amirende ngazi yuduna sina lati we are subject to the laws of the country asingenele indawo indawo ezinjalo so yikubona lati sizisho silawa manje bayethu abezampilo asemthetho ndaba abanye bavalelwe asingenele vele ngoba lokhona yikho ukuthi ona it's meant for himself and God for us all ngaso semthetho ndaba ngale awusani awuselani lokuthi ulelwa lezampilo sina amalunga ezampilo abanye lapho athi bekusentral committee sibini abase majele abanye bakuma remand kathesi njoba likwazi nasi indaba leka baba uShimombe lo baba uMpofu baphakathi engimandi kathesi ubaba uShimombe lilunga le central committee zanpilo kodwa nasho ufike emthethweni umthetho uyazenzela uMathanda akula lokuthi hayi ngoba mina ngilunga le central committee sengizavikeleka awuvikeleki nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezemthethwana la
yes yakuzwa kakhulu ke sibuyele kubaba uNcube ngobeke nxa sikhangele sibili sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kulensolo eningi kakhulu efakwa ngabantu abathi khona le mthetho ndaba layo ibanjwe xhaka libandla lezanupiyo akunjalo baba.
Kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yijustice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law the supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni leZimbabwe kulokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli iba lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke
isikhathi ye kolite kuba khona bo
sina kasukuba mbanga lokho ngabe sikubambile ngabe akula umuntu wethu ongeniswa phansi komthetho ndaba lapha kwele Zimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona ukukhetha the courts so lokhu kuyadingisela ukuthi ama courts akhethwanga
lapha lizo mnumzana Joseph Chuma endawonye lo mnumzana Efi Dlela Ncube bexoxa lo Gibbs Tube or Studio 7. Songa isikhathi sokuza imibono yenu nabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Leli yabona ukuthi isadaki yakhona yazi. Sibisele muva lokho kwenziwe ngokufaka umnangagwa ukuthi abe ngusihlalo wesadaki. Zokubuyela ebhekhi konkani ishuzi lona ezokurigwa kwamali okuze kwama-elections. Hayi, isadaki yona shem. Iyabona isasebulikula lamamenemene wodwa basapotana ngento embi bona sebake bakubona lapha baye bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhosta khona begadwe ngamaphosa namasosha yo hayi likula lelo sadaki lelo yayizingozi sho ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi ngamamenemene wodwa wodwa zwi kwini kokwenziwa ngumnangba kuthiwa nxa ngisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha namaphosa mina bebengakubona ukuthi kunobungozi uthize khona lapho kwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesenzani
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi elindebele sicomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti manje elindebele into wawuyisoleli i-MRP mayixotshwa amashona yini khuluma ke wena elindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hhawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi yabonga
Studio 7 thina silohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswa amabele bephinde benze i-food for work
Studio 7 lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma ejimile etsholosho kuwadi 6 indlala abantu kanti nxa ukhulume ngetheni usiqalisele ukunika abantu ukudla unika ngaphi abantu bayayatha lapha ngendlala la lama odiyamu lezi nsuku vele kaliwakhipha ngoloko sokuhamba njani Studio 7 indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni siyalamba siyafana
sibonge kakhulu balaleli be-Studio 7 olivalelisayo uMtabaka Ncube lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.